Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 23 Nhlolanja 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntunga melinko mom.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abasakhulayo bebandla lezanu PF batshengisele kobulawayo namhla beveza usekelo lwabo kumongameli Robert Mugabe ngaphambilini komkhosi wokujabulela ilanga lakhe lokuzalwa ngomgqibelo.
Siyathaba ukuthi sonke sesivu society sizosebenza ngendawonye sonke lemsebenzi wethu. Siyathembisa abantu beZimbabwe ukuthi thina sizophumelela labo ukulungisa izinto zelizwe lethu.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bezilomhlangano welanga elilodwa wokusebenzelana.
Umphathintambo wendaba zasekhaya kwele South Africa, umnumzana Malusi Gigaba, okhuthaza izizalwane zakulelo lizwe ukuthi zekele ukuhlasela abakwamanye amazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Abasakhulayo bebandla lezanu PF batshengisele esitaladeni zakobulawayo namuhla besuka eStanley Square eMakhokhoba besiya egcekeni lezimota njengendlela yokuveza usekelo lwabo kumongameli Robert Mugabe ngaphambilini komkhosi wokuthakazelela ilanga lakhe lokuzalwa eMatopo ngomgqibelo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Inhlangothi zikahulumende ezibalisa ezamajele amapolisa, iBulawayo Polytechnical College, iEnvironmental Management Authority, iZimbabwe Tourism Authority, olwezempilakahle labasakhulayo bebandla lezanu PF lamhlanje batshengisele bethakazelela ilanga lokuzalwa lamalungiselelo edili likamongameli uRobert Mugabe becula belentokozo. Uchalimani wabasakhulayo webandla lezanu PF kobulawayo, unkosazana Anna Mohohlo, uthi sebelungele ukuyathakazelela leli langa.
Besimanjela ukutshengisela ukuthi we are happy, we can't wait to go to Matopo. Siyasokusifika Matopo. So lapha bekuyikutshengisa abantu ukuthi asambenini sonke siyencedisana to celebrate birthday ka-president.
Ethi ababuyeli emuva ngamalungiselelo. Kunje sebelamabhasi afika ikhulu okuthwala abasakhulayo kulabanye abasakhulayo abazimiseleyo ukuhamba ngenyawo besiya eMatopo emkhosini lo.
Saturday njengeBulawayo sabe more than onke ama province just because thina we are the in a proximity, it is closer. We are less than 30 kilometers. So we promise 40,000 people. Others are prepared to march and walk. Utibe figure konali. Amayama buses, so far, 100 buses. Okuthwala abantu. So abasele sebesiphendi. This is a third.
UAdriana Kanyanewe, osakhulayo weZanu PF, uthi umumo ongamanga kuhle ezweni uzalunga njalo ilanga lokuzalwa kukaMgabe lilanga okumele balithakazelele noma kanjani.
Ilanga lokuthakazelela ubaba wethu leli silijabulele kakhulu, ikakhulu thina ama-youth sithabile lokuhlangana kwethu lapha, lento zonke esizazenza nje sijabula sibaningi nje. Ngibona nje kuyathokozisa. Hayi labo vele abantu abakhuluma wabo laba ngabantu abakhuluma into zabo, thina sikwazi ukuthi kwakhona izinto ziyalunga ngoba vele sihlala singabantu abale hope and vele izinto zizalunga.
Owake waba lilunga lekhabhinethi kuhulumende weZanu PF kodwa wabalekela lumsebenzi ethi akusebenzeki, osengumkhokheli weMandela Institute for Development Studies, uDokotela Nkosana Moyo uthi umgabe uqakathekisa ukuzijabulisa lona ilizwe libhekane lobunzima edlalisa imali.
UMagufuli wathi ngena njengomungameli omutsha wakhangela into yonke eyenziwa yi-government lapha abaceda khona imali, ukusebenzisa abakwenzisa imali nokuhamba nje abakwenza besiya ephesheya. Wehlisa yonke into wathi amaministri ukuhamba kwayo kumele kwehlise ukuthi bangasebenzisa imali eneyo. Mina njengokubona kwami, njengoba nje abantu balapha eZimbabwe behlupheka kangaka, i-economy ingasebenzisi, imisebenzi ingekho, kube kungaba kuhle ukuthi umongameli atshengise laye ukuthi uyakubona ukuthi abantu bayahlupheka, ukuthi kungalahlwa imali eningi-ningi isenziwa into ezinjeleyo.
Omunye osakhulayo wakoBulawayo, uMatthew Nyathi, yena uthi uyadana ukuthi idilileli selibangele ukuvalwa kwezikolo lokufola, ethi abantu bangalokothi beye kulo umkhosi.
Kumele sikunanzelele njengomthwakazi wonke ukuthi ngesikhathi seGugurawundi izikolo zavalwa, yikho sokusenzakala manje ukubana izikolo ziyavalwa uma uMongameli Mgabe efika eMathebeleland. Okwamanje siyambona nangu njalo usebuyile eMatobo, izikolo sokuthiwa kumele zivalwe. Sithanda ukubana sithi thina ebantwini beMathebeleland kuzakhamizi zonke zeMatobo singalokothi sihambe kulowo mbuthano ngenxa yokubana awulani labantu beMathebeleland, umbuthano ongcolileyo okaRobert Mugabe.
Ngomgqibelo, uMongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuthakazelela ilanga lakhe lokuzalwa enelise iminyaka engamachumi ayisitshiyangalonye lantathu 93 ngolwesibili. E-Rips eMatopo noma nje iningi lisithi akuqakathekanga uma beqathanisa lesimo esibhekane lelizwe. Ngimele iStudio 7 yokuBulawayo, nginguNompu.
Ngesikhathi uMongameli Robert Mugabe esithi kalabufakazi bokuba kulokungethembeki wezisebenzi zikahulumende, umzukulu wakhe uMnumzana Patrick Juwawo, ongumphathintambo wezabasakhulayo lentuthuko yabensundu, wetheswa umlandu wokuchaphaza imali yesikhwama sabasakhulayo eseNational Youth Council. Intathela izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe iziphathamandla zenhlanganiso ye-National Youth Council phambi kwekomidi yedale lePhalamende ebona ngezaba sakhulayo lentuthuko yabensundu kwezamabhizimusi. Bezibizwe ukuzachasisa ngemali eyaphiwe inkampani ka-S. Lumumba eye Cornerstone Consultancy yisikhwama se-National Youth Fund ingeyokuqhuba umhlangano wabontanga wensuku ezimbili wokudinga imbono yabo phezu kokungenziwa ukuqhuba imisebenzi yokubathuthukisa. Lokhu kuza ngemva kokuba omunye wesiphathamandla se-National Youth Council, uMnumzana Sungano Chisina, esetheswa umlandu wokuchaphaza inkulungwane ezedlula ichumi lasikhombisa zamadola 17,650 ivela esikhwameni se-National Youth Council Fund, yona eyayitholiswa ngabe-Old Mutual. Kodwa ukulandule lokho uChisina ngesikhathi esipha ubufakazi bakhe edale lePhalamende kwabe komidi yohlangothi lwabasakhulayo lentuthuko kwezomnotho ekhokhelwa ngummeli weGokwe Nembudziya edale lePhalamende, uMnumzana Justice Mayor Wajikajena, utshele likomidi ukuba konke ayekwenza wayekwenza elandela ayekutshelwa ngumphathintambo walolu gatsha uMnumzana Patrick Juwawo ukuba enze iphume limali okwakumele isetshenziswe ukuqhuba umhlangano wensuku ezimbili lo. There is a letter that the Cornerstone had when they came to us, to me.
Isikhathi abeCornerstone besiza kithi babenencwadi eyayiubakasobala ukuba abeCornerstone kuyibo ababevunyelwa ukuqhuba imisebenzi ethize. Lincwadi yalotshwa mhla ka-15 Mbimbitho lomhlangano ungekenziwa njalo yayilotshelwe abeCornerstone. Lincwadi yalotshwa umphathintambo ngowakhe.
Uwajikajena ugcine sewugqiba lomhlangano wakubeka sobala ukuba zonke impendulo zikaChisina zikhomba ukuba umninindaba ngumphathintambo walolu gatsha uJuwawo.
Tikona takuomesera vaChisina. VaChisina vari taura kuti minista vaizviziva.
Uchisina uthi umphathi ntambo wayesazi okwenzakalayo kungakho lo umsebenzi kamphathi ntambo bayatho njalo ukuba kungayisibo abadinga leyo cornerstone yalethwa ngumphathi ntambo njalo bathi kungasi kwakuqala ukuthi leyo cornerstone ilethwe ngumphathi ntambo wezalayo engaphambilini wathi makusiya kusayinelwana isivumelwano sokuba bezosebenzisana layo i-memorandum of understanding.
Amalunga ale komiti atshengise ukhathazeka phezu kwalesi senzo basala belemibuzo eminingi ukuba kungani umphathi ntambo ogatsha lobontanga wakhetha ukusebenzisana lo Ace Lumumba ngale ndlela engalandelanga indlela esemthethweni ukuphumisa imali esikhwameni se-Youth Fund. Iziphathamandla ze-National Youth Council ebezivela phambi kwale komiti ziveze njalo ukuba uJoao nguye owakhetha uLumumba ukuba ngumgcinisihlalo we-steering committee kuhlangothi lwe-National Youth Council nganxanye engumnini wenkampani ye-Cornerstone Consultancy eyanikezwa imali yokuqhuba umhlangano wamalanga amabili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kunhlangothi zempilo ezehlukeneyo zenze umhlangano okudinga indlela zokusebenzelana ndawonye. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lumhlangano welangeli lodo wenzelwe Holiday in Harare lamhlanje uqoqwe yinhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute phansi kwesihloko esithi Dialogue and Transition Defining an Inclusive Civil Society Campus. Umnumzana Mavela Sikhumalo wenhlanganiso yezakhamizi eChitungwiza Residence Trust uthi lumhlangano uqakathekile kakhulu esikhathini esikiso okwamanje.
Uyabona njenge civil society sisebenza abanye bakobulawayo, abanye balaphe Harare, abanye bakuma rural areas. Kodwa kule minye imisebenzi efuze siyenze sisonke ukuze sikwanise ukuphuma le result enye. Kusinika uthuba lokuthi sikhulume sibone ukuthi ama priority areas esingasebenza kuwo ndawonye yiwapi.
Unkosikazi Salidura umgcinihlalo wenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uthi inhlanganiso ezinje zibuye zimela izigaba zemisebenzi eziphatheka kizo.
Kule ama residents association, kule emhlangano yabo amalungelo abo mama, kule aba stakeholders from e-business sector, so siyazami ukuthi sonke silungise.
Ukhumalo uthi bananzelele ukuba eminye imisebenzi eqhutshwa yilezi nhlanganiso isidala ukusebenza zingamanyananga lezinye.
Kathesi sibona udubo lokuthi labo abayenza okwe service delivery baphungukwenza okwe service delivery kuphela basakhangeli ezinye indubo lezo. Abayenza okwe constitutionalism bayenze khonoko kuphela bathiyele abanye konke lokho. Abayenza okwama elections baphungukondana lokwama elections kuphela. Kodwa kulama national problems akhona afuze thina njengama Zimbabweans and njengama CSOs lama CPOs sisebenze ndawonye.
Unkosikazi Dura uthi isifiso esikhona sivela kunhlanganiso lezi siyajabulisa kakhulu njalo sikhomba ukuba kungaba lokuphumelela kumizamo le.
Siyathaba ukuthi sonke sesivu society sizosebenza ngendawonye sonke lemsebenzi wethu. Siyathembisa abantu beZimbabwe ukuthi thina sizophumelela labo ukulungisa izinto zelizwe lethu.
Ele Zimbabwe lilenkulungwane lenkulungwane zenhlanganiso ezizimeleyo eziphatheka kumisebenzi etshiyeneyo egoqela amalungelo oluntu, isisekelo sombuso lemithetho, ezentuthuko lemisebenzi yokuzenzela leminye enjalo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Izakhamizi ezikhukhulelwe imizi lizulu elinenge mpela viki ePlumtree esigabeni seWuwana zithi ziyafa ngendlala njalo zidinga indawo zokuhlala. Izulu leli libikwa litilize imizi edlula amachumi amabili kulesi sigaba. Izakhamizi zithi njengoba zilahlekelwe impahla yonke okugoqela amabele eziphaleni bezikhangelele ukuthi uhulumende aziphathise ngokudla lezinye indingeko ezifana lengubo. Kodwa zithi iziphathamandla zikahulumende zibuye zazipha amafutha okupheka kuphela. Sixoxe lomunye wezakhamizi lezi okukhulelwe umuzi wonke unkosikazi kaGenyathi, yena othi badinga uncedo ngokukhulu ukutshetsha.
Umonakalo omkhulu kakhulu singoba izidlu laliya ngamandla, sikhuluma kunje vele singabantu nje silanto esilayo, ukudla siyila, impahla siyila, nje la ikho into ezakwazi ukuyikhupha kwahamba nje konke. Mase sikhalele ezinye izigaba lakhona lapha eplumtree, bayabalisa lapho kwezinye indawo izindlu zazisiwa lakhona, izidlu labuya ngobuningi sibili. Ngikhuluma nje akula nto engilayo, kwahamba yonke into, ayikho nje into eyi-one yaphumayo. Ngasindisa abantwana nje baba angakhona ukuthi bakhuphe phambi ekhaya.
Kwadilika izindlu ezingaki?
Izindlu eziwu-5, 6 ngesiphala.
Esiphaleni kwakulolutho?
Yebo, kulamabele.
Lihlezi ngapi pho?
Kathathi sikomakhelwane, thina sisela ndawo vele, sihlezi komakhelwane ezihlobeni abangadilikelwanga.
Bakhona yini abanye omakhelwane labo abadilikelwa yimizi njengawe khonapho?
Baningi baba, badilikelwa sibaningi, sibila sikhothini ngethu.
Ingaki imizi yakhona nxa ungasibalela nje?
Mayingaba liyafika le-22.
Pho bangapi bonke abantu laba?
Kathe ebalayinini yesisobenzi lezisobo ngaphesha komgwaqo, ngikho lapho esifake khona amakhanda.
Endaweni esifana lecholochose sike sabona uhulumende engenela ehlenga abantu njalo abanye besiza lokudla lengubo lamatende, khona ngapho alukafikini uncedo lolo?
Hawu, lapho sibona izolo beletha amaseyili nje, amaseyili kuphela kungela kuhle.
Amaseyili amatende?
Ye, but amaseyili khona nje asikwazi ukuthi kuqhunywa njani.
Alethwe ngobani?
Alethwe izimoto. Asibazi ukuthi bathi ngoba bathi bavela kuhulumeni.
Bekungela kudla ngisho.
Ukudla basipha ama-tuli cake cooking oil. Yosatholileyo thina. Ukudla unje kufuke kungela.
I-cooking oil yadliwa yini manyathi? Bekungela amarayisi kumbe impuphu nje kuphela?
Lutho nkomo, bekuyi-cooking oil nje njengoba ngisho.
Nxa belalela abanye abanganceda ngokudla ingubo lokunye likudingayo, ungathanda ukuthini kubo manyathi?
Ngiyathanda ukuthi besincedise ngoba kunje abantwana bancuma, abanama-inform, abanampahla zokugqoka lathi kunje zikwahamba konke nje sasala nakho koko kwakusemzindeni. Siyacela ukuthi bengasiphathisa sibili ngoba kulobunzima silala sidozelana ingubo enye sibaningi sinjalo. Abalothando siyacela ukuthi bengangenela esigabeni sewuwana besizwe. Abantu baphakathi kobunzima, amabele besingabantu esithanda ukulima, amabele onke ahambe ngamanzi, so sikhwampa silayo into esiyidlayo.
Unkosikazi kaGenyathi ngomunye wezakhamizi zewuwana ePlumtree ezidilizelwe imizi lizulu lesikhukhula.
Ku-Live Talk kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama Women's Round Table, lamuhla sixoxa ngenhlupho ezibhekane labesifazane abaphila ngokuthengisa impahla ezijeneyo ezitaladeni, abakhala ngokuhlukuluzwa ngamapholisa kamanisipala.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umongameli wakwele Somalia omutsha ubikwa esekhethe inhloko kahulumende. Umnumzana Hassan Ali Khayre usezabhekana lomthwalo omkhulu wokulungisisa inhlupho ezibhekane lelizwe ezigoqela impi yomdeni labalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo kanye lendlala ebangelwe yikungani kwezulu.
Amapholisa edlula inkulungwane ezingamachumi amathathu akwele China atshengisele ezitaladeni zeHong Kong lamhlanje, esekela amanye awo amabili afunyanwe elecala lokutshaya omunye wabalwela amalungelo oluntu ekutshengiseleni kukaZulu ngo-2014.
Umbuthano wokuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe ozenzwa ngomgqibelo ukhangelelwe ukuba labantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu lanhlanu. Kodwa abanye ngabathi kabayi ngoba bengathakazeleli indawo okhethwe ukwenzelwa khona eMatobo. Abanye njalo ngabathi inyathelo lokuvala izikolo okwamalanga amabili esigabeni seMathebeleland lakoBulawayo akubaphathanga kahle. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga lebandla le People's Democratic Party umnumzana Edwin Dlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi ulibona njani inyathelo lezanu PF lokuthakazelela ilanga lokuzalwa kamongameli Mugabe eMatobo duze leBhalakwe lapho kwabulawa khona abantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Kunjalo kukabili okokuqala indawo abenzile kiyo umcimbi wayo eMatopo kukithi enzalwa khona kakukuhle ngoba umbhuqazi eGugurahundi yikho yaqeda khona abantu-ke bajikela-ke emayini eBhalakwe. Yikho njengabantu bemathebeleni njengabantu beMatopo ikakhulu thina bemaTopo asekuthokozele lokho kuyinto embi. Okwesibili okubi futhi kakhulu ngomcimbi loyo ukuthi kuvalise izikolo abantwana besikolo lamhlanga lwesine kabafundi kusasa esihlanu abafundi kuthiwa abantu bezanu bazalala ezikolo sebefikile ezikolo yibo abazalala emaklasini okumele kufundele khona abantwana. Abazali-ke la matisha bayaphosa ukukhipha-ke amadola edonation kuwumcimbi omubi. Ikanti kaselamhawu sifisela-ke impilo enhle umongameli welizwe omgabe kodwa abakwenza ebantwaneni bethu lezakhamizini kubi kakhulu ukuthi izikolo zivalwe bekwenzela into yabo le kithi eMatopo abakwazi khona kamhlophe ukuthi abantu lokho bezondile abantu lokho besifisa udaba lwegugurawundi lufike ekugcineni. Sifisa sibili ukuthi nga udineyo lo yabuya ngamandla sibili kunokuzayo bagcine bengaphambanisekile labo umcimbi wabo ngoba abantwana besikolo sibuhlungu kabafundi sikhuluma kanje.
Nanti udaba babachuma.
Ngiyamuzwa umalimami yakhuluma lapha. Mina lami umama laye uvele eMatopo sibili kanye kodwa into ekhona nansi oqala ukuphenza indaba yokuvalwa kwezikolo ayisikho. Into ekhona yikuthi kona akula directive ephumileyo isuka even kurhulumente beku-ministry education izikolo azivalwe kuye kwaba nesiphosisaba njalo kodwa uministra waphuma laseredweni ekhuluma nasenaku-TV nasemanje ziphepheni ephumile ekhuluma ukuthi ha-a azishongo ukuthi abantwana abavala ezikolo so akulandingeko ukuthi kona kube ngabantu abamiswayo ukuthi kona besikolo ngisho abantwana besikolo-ke lapho kulabantu vele abagcwele ngenzondo abathi nxa ungakhulumi igama lokuthi Robert Mugabe ukuthi zane PF vele umuntu ahlathukuthele ungazenza lokuthi utheni uyenzeni kodwa ayisiko khonoko ongidlalelayo mina ngami ngikhuluma so bengilayo uminista we-education izolo ngimbuze ngoba lami besiingavakukhuluma njani kodwa hhayi kayisiko wazitele nangomlomo wakhe waphinde wakhuluma futhi emsakazweni yonke kukaniwazizikolo azishiwo ukuthi zivale. Bese singena kule udaba akhona ngalo futhi imali bami olwabantu baseMatopo kuyazakala sibili ngiyakuzwa kodwa mina bengibona ngazathi sesiwuthelesa kusuka kunye indlela engayisiyo ngoba laphana nathi siya laphana asiyisilivenje ipresident uRajimgabe kuphela nje kodwa njengovele inhlanganiso yolutsha oluyakhangela lubhekisisa impilo ephele uprezidenti wethu sidoda nabala lapho okuhla kuzileyo esingakukhwabitha lathi njengomdaka okungasekuthi kusavela thi isosethu siyezinto ekhanyayo ephumelelayo njengobuntu bethu njengama-africans yindlela athi mele ngabe bakhangele ngayo into leyo.
Nanto udaba mnumzana Ndlovu.
Ye okokuqala okachuma futhi yena abantu bengeza igama likamongameli nje sebethukuthela sebezonde kambe babachuma abantu abakho bangeza igama lakho bazonde uyabubenzana abantwana umbuzo ezawuthiwa njalo. Bese sibuya kunjongo-ke uthe wena umcimbi lo injongo wayo ungentsha iyouth ukuyikhuthaza kodwa-ke ukhanya liphikisana le njongo ngoba okokuvalwa kwezikolo abantwana bengaya esikolo kubi kulokho-ke kangikhuluma into yokuzwa mina ngikukhomithi yesinye sezikolo koBulawayo seyibuyile inqwa kade ukuthi abantwana bangaya esikoleni, ngikhuluma nje abantu bami namhla bavuke belele lapha sabazavuka belele. Lokho ke akusomanga into eyenzakeleyo. Izikole eziningi sibone kuWhatsApp lapho izincwadi abazibhalelwe, kodwa lapho engukhomithi khona mina incwadi ifikile. Njalo sacela ukuthi kusasa sizohlangana lama-youth ke azazolala esikolo leso, sikhulumisane labo ukuthi bagcine indawo kuhle nje. Kumele sihambe sebadresa kusasa ama-youth. Into eyenzakalayo-ke kubi-ke ukuvala kwezikolo-ke ngokucelebrate-a i-birthday eyomuntu ole-93 years esesikhangelele ukuthi ngukota-2 empilweni yakhe. So aphile yakhe impilo, wafunda, wangena kupolitics, wakhokhela ilizwe kweminyaka engu-37 ulemuntu, ulabantwana sebefundile. Kodwa bethu-ke abantwana ukuvalela izikolo, kasiyali ukuthi abantu benza imicimbi yabo, kodwa ukuvalela izikolo hhayi kungani kokukhruweli into enganhle sibili asebethokozelele. Kodwa-ke njengoba ngitshilo ngaphambilini, aselamhawulo ukuthi abantu benza i-birthday yabo bathokoze belibandelezana i-p f lemuli yabo yakomgabe, asondaba lakho lokho. Kodwa-ke ukuthokoza kwabo kakunga-afekthi impilo yabantwana bethu, impilo sasa yabantwana belizwe leZimbabwe ngenxa yokuthi omunye umuntu acelebrate. Kulokho-ke hhayi sithi into endaqondayo.
Lo-ke bekungumnumzana Edwin Ndlovu, ilunga lebandla le-People's Democratic Party, obexoxa endawonye lelunga lebandla lezanu-p f umnumzana Joseph Chuma.
Umphathintambo wendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba sekhuthaze izizalwane zakulelo lizwe ukuthi zekele ukuhlasela abakwamanye amazwe. UGigaba uthi nxa kukhona okubi abakwenzayo izizalwane zakulelo lizwe kumele zibikele amapholisa. UGigaba wethule amazwi la emhlanganweni awenze lentatheli zindaba kulandela ukuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe laba eJohannesburg lasePretoria. Kubika uBenedict Nhlapho.
Izehlakalo zokuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe kwele South Africa sezethusa abaningi kuzwekazi le-Afrika osekubambe ngamandla uhulumende ukuthi aphumele obala esola ukuhlasela lokho. Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba eCape Town, umnumzana Gigaba ubike ucaca ukuthi uhulumende akasekeli ngisho lakancane ukuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe kungakhathalekile ukuthi benzeni. Uthi abomthetho yibo kuphela abanemvumo yokujezisa labo abadala amacala.
There will be no progressive and sustainable victory in xenophobic violence.
Akulanto ebambekayo engatholakala ngokuhlasela abakwamanye amazwe. Labo abenza njalo behlisa isithunzi sethu.
Umnumzana Gigaba ukhuthaza amapholisa ukuthi aqaphe ngeso elibukhali endaweni lezi ezilodlakela. Kubotshwe bonke abadala macala kungakhathalekile ukuthi ngaba kwele South Africa kumbe ngaba kwamanye amazwe.
We called for visible and effective policing.
Ngikhuthaza amapholisa ukuthi aye ngokuningi endaweni eziqhamuka lolu dlakela. Ukwehluleka ukwenza lokhu kutshengisa ukwehluleka okuphindiweyo ngoba kungamemethekisa lolu dlakela.
UGigaba uthi usehlele umhlangano labameli bamazwe enhlanganisweni ye-African Union ukuze kubeke ubala ukuthi uhulumende usethatha amanyathelo ukuqeda ukuhlasela lokho. Lokhu kulandela umbiko wethulwe nguhulumende weNigeria ekhuthaza i-AU ukuthi ingenele kulolu daba. Ukuhlasela lokhu kuqondiswe kakhulu kwizizalwane zakwele Nigeria ezetheswa umlando izizalwane zakwele South Africa ngokuthengisa izidakamizwa lokuqhuba inhlelo zokuthengiswa kwezocansi. Ekuhlaseleni lokhu okwenzeke emalokishini eRosettenville eJohannesburg lase Atteridgeville ePretoria sekutshiswe izindlu ezedlula ichumi lanhlanu, izimota kanye lokugqekezwa kwezitolo zaba kwamanye amazwe. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabena uthi bemukela izandla zombili inyathelo likahulumende lokuphumela obala ekhuza lokhu kuhlasela.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba.
Abasakhulayo bebandla leZANU-P F batshengisele koBulawayo namhla beveza usekelo lwabo kumongameli Mugabe ngaphambilini komkhosi wokujabulela ilanga lakhe lokuzalwa.
Alilale zihlobo, igama nguChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.